Iqembu leZimbabwe liqale ukutshaya ibhola labuthelela amaruns angamakhulu amane lathoba ngunembili lilahlekelwe ngabadlali abayisithupha. Kuthele iUnited States liphendula lenelise amaruns alikhulu lane njalo liphelelwe ngumphako ngemva kwama-overs edlula kancane yamashumi amabili lanhlanu. Limpumela itsho ukuba iqembu leZimbabwe libhale kutsha imbali yalo emdlalweni kakhilikithi ngoba belingazange libuthelele amaruns edlula amakhulu amane kumidlalo yehlobo le-One Day International. Obengukapteni weqembu leZimbabwe namhla uSean Williams nguye odlale indima enkulu yokunqobeni kweqembu.
Zimbabwe. I think that is definitely one of the best innings I've had.
Ngokubona kwami namhlanje ngidlale ngendlela engakaze ngidlale ngayo, kodwa kumele ngibonge abadlali ebengitshaya labo ibhola abafana loJoey Lloyd kumbe naye otshaye kuhle. Ungakhangela indlela esiqale ngayo, besingaziqalanga ngamadlabuzane, kodwa kuthe sekudlule ama-overs alitshumi saqala ukuhlasela.
Williams ukhethe ukuba nguye umdlali odlale ukwedlula abanye ngemva kokuba ethole amaranzi alikhulu elilamashumi ayisikhombisa lane 74 njalo waphinda waqaga ibhola kabili ngesikhathi sokulithuba leqembu le-United States ukutshaya ibhola. Iqembu leZimbabwe liqale ukudlala kuhle kakhulu ngemva kokuqatshwa kukamqeqeshi uDave Houghton nyakenye, kodwa yena uthi abadlali yibo asebelethe inguquko ekudlaleni kweqembu.
Mina engikwenzileyo ikubakhuthaza ukuba bazithembe ngoba vele italenti abalalo, kodwa bebengadlali ngendlela etshengisa ukuba bayokholisa umdlalo. Siqhube inhlelo zokuba bakhululeke nxa bedlala lalapho bengekho enkundleni, njalo lokhu yikho osekudale umehluko omkhulu.
Iqembu leZimbabwe liphutshe lihlezi phezu kwengalane yesibaya sikagroup A lile miklomelo eyithoba mnembili. Intatheli zindaba yomdlalo kekhilikithi uDumi Praise Dlakama uthi lokho kuzaliphathisa kwisigaba esilandelayo esomncintiswano yese-Super Six.
Ama-Chevrons namhlanje ayithengisele ukuthi azimisele ukuthi ya-qualify i-World Cup ngendlela abadlale ngayo, njalo asinanzelele ukuthi ngenebezotshaya vele bahle batshaya ukuthi bafuna ukuthi bathole i-bonus point yona leyana. Ama-bonus points azancedisa kakhulu kuma-Super Six ngoba kungaqeda kuyithayi ama-points elingana. Ama-points yona lawa ama-bonus points yiwo azagcinisesa ukuqakatheka kakhulu ukuthi amaqembu a-qualify.
Amaqembu amabili azaqeda imidlalo ye-Super Six ehlezi endaweni ezimbili eziphezu kwengalane yiwo azadlulela kumidlalo yokudinga intshantshu zomhlaba jikelele ozaqhutshelwa elizweni le-India ekupheleni komnyaka. Iqembu leZimbabwe lizadlalela imidlalo yalo ye-Super Six edolobheni lakobulawayo ngemva kokuba lidlalele ezibaya lisesigodlweni iHarare. Ngimele-Studio 7 kobulawayo ngingu-Joseph Njanji.